ndaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 17 kumabasa 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokulomunye osetholakalele igcikwane le coronavirus eHarare osokwenza babe ngamachumi amabili lane elizweni. Umholi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi kumele alimuke igcikwane le-coronavirus ngoba liyingozi.
Nxa umuntu ezwa engani ulawo lowo mkhuhlane esiqashi ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala, sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagade imota kumbe imjova begade amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hayi, lokhu asikufuni ngoba uya usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade laba imoto.
Inani lababulewe ligcikwane le-coronavirus lokhe liqansa kwele South Africa.
Esikubonayo ukuthi ngathi lento sazothanda ukuqhubeka ngoba sibone isimo sabantu abalambileyo abafuna ukudla bephuma besiya ngaphandle ukuthi bayothola usizo lokudla. Into esiyibonayo nje ukuthi njengoba izinsuku zokuvala kwezwe seziye zadluliselwa ekupheleni kwale nyanga, siyabona ukuthi abantu bazoqala ukungalaleli kakhulu imithetho.
Zonke lezi ndaba lezi lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulo yedwa otholakale elegcikwane le-coronavirus eHarare izolo osekukhweze inani labalegcikwane leli baba ngamachumi amabili lane. Omunye walabo abatholakale belegcikwane leli ngoleminyaka emine. Abathathu abakobulawayo babikwa bathelelwa ngumuntu munye osewabhubhayo. Kunjalo nje amapholisa athi asebophe abantu abazinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7385 abatholakale behamba-hamba besephula umthetho ukuthi uZulu ahlale ngekhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Embikweni awethule izolo ntambama, amapholisa axwayise uZulu ukuthi ahlale ezindlini njengokutsho kukahulumende ngoba ukuphuma phandle okwenziwa ngabanye kusenza umsebenzi wokulwisana lomkhuhlane lo ube nzima. Athe njalo azaqhubeka ebopha labo abazatholakala bebhodabhoda mahlayana. Isiqiniso lesi siza ngesikhathi abanye ikakhulu abesilisa abahlala emaphandleni bebikwa besatshona bebhoda ngamatshwala bengagqize eqhakala. Abanye bawutshaya indiva umkhuhlane lo besithi ngowemazweni ngakho awusoze ubahlasele. Lokhu kusolwe kakhulu nguDokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wesibhedlela sempilo othi abantu laba kumele bakunanzelele ukuthi umkhuhlane lo uyingozi njalo awukhethi.
Ngilesi sikhathi somgando yiso esiyingozi kakhulu. Yikho ngicela obaba laba othi khona bayahamba kakhulu bazintshantshu zokuhamba. Hayi, ngibona ingani nxa into le ingangena sibili ifike emaphandleni bayithathe abaningi bayabezalala ngophondo. Ngiyabaxwayisa kakhulu ukuthi bengazenzi abantu abaqinileyo ngoba leli gcikwane liyabulala. Yikho bayaxwayisa ukuthi bengahambi behamba bezula bazabe behamba bethelela abanye abantu umkhuhlane.
Amamaski wona aqakatheke kanganani ekuvikeleni ukumemetheka kwalomkhuhlane?
Indaba leyo kuthiwa ngamamaski ikhanya iqakathekile kakhulu ngoba iyavikela ukuthi umuntu ma ekhwehlela isikhwehlela sakhe kumbe umphefumulo wakhe elokade uphefumula uyahamba kakhulu ukuthi ungafika obathi ngesikhiwa yi-2 meters. Yikho ma ufake imask uyabo uvikela ukuthi ungazi wathelela abanye abantu lawe ukuthi nxa kade ungelawo umkhuhlane lawe ungazi wangena kuwe. Yikho kuqakathekile imask ukuthi abantu bayayizuze. Nxa bengela mask bayenelisa ukuthi bafake ilembu bazithandele emlonyeni lemakhaleni ukuthi bangaze baphefumule. Lokhu ke ngiyakukhuthaza sibili ukuthi hayi, njengoba sesiya kathesi esikhathini somqando abantu nxa bele mask bayigqoke, nxa bengelayo befake ilembu ngoba leli gcikwane litsha lifike kathesi akula muntu olaziyo. Nxa ukuvikela kuqakathekile, ukuvikela kusitsho ukuthi ufake ilembu, lifake lelo lembu ngoba asifisi ukuthi uzuzele umkhuhlane omubi kangaka.
Umuntu nxa ethe wezwa angani umzimba kawusavumi njalo enakanela ukuthi ulayo icoronavirus kuyina mele akwenze.
Nxa umuntu ezwa engani ulawo lowo mkhuhlane eseqalisa ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala. Sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imthova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hayi lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into okumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikakansil okuthiwa i-Department of City Health uyidinge leyo number ubusubafoni. Laba bantu bezabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bazokutshela amaresult ma kuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambela owesibhedlela se-Stone Group. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbukisa abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lo mkhuhlane omubi. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
Uzulu ungamtshiyela sixwayiso bani dokotela Ngwenya?
Bengicela ukuxwayisa uzulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu yikuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu njalo ubulala abantu masinya 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona.
Udokotela Solwayo Ngwenya umqondisi wesibhedlela sempilo koBulawayo ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Kunjalo nje inani labantu abafileyo bebulawa ligcikwane le-coronavirus kwele South Africa libikwa selifika kumachumi amathathu. Kubikwa njalo abantu abanengi sebesephula izinqumo zokungaphumi ezindlini ngenxa yendlala esibhahile ezindlini zabo. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela izizalwane zamazwe asezwekazi le-Afrika e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ake ngithi mina umumo lapha eSouth Africa siboni ngathi sisasekuqaleni kuyasungula kanti futhi masibheka amanani abantu asabehambe bayotestwa for lo mkhuhlane siyabona ukuthi abekho baningi kakhulu kungakho amanani esasephansi. So esikubonayo ukuthi ngathi le nto isazothanda ukuqhubeka ngoba sibone isimo sabantu abalambileyo abafuna ukudla bephuma besiya ngaphandle ukuthi bayothola usizo lokudla. Into esiyibonayo nje ukuthi njengoba izinsuku zokuvala kwezo seziye zadluliselwa ekupheleni kwalenyanga siyabona ukuthi abantu bazoqala ukungalaleli kakhulu lemithetho ngoba belambile befuna ukuyadinga ukudla ngaphandle ngoba abantu abaningi phela kabanazi imali bazabanazi imali emabhenki ukuthi baqhube besiyothengani besiyothenga ukudla kanti abanye bazenzela imisebenzi yabo bengaqhashiwe so kudinga ukuthi bahambe phandle bayothola imali yokuthi bawondle ingane zabo.
Bakhona yini abadabuka eZimbabwe ababotshiweyo phezu kodaba lokungalandeli izinqumo ezabofakwayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe?
Shoyo baningi kakhulu abeZimbabwe ababoshiweyo beboshelwa khona ukungalandeli imithetho leyifakiweyo yokuvala kwelizwe. Okusuke kube kuhlungeke ukuthi mase beboshelwe leyo ukungalandeli leyo mithetho ngoba bephuma beyofuna ukudla abanye bakhona kutholakala ukuthi basuke bengenawo amaphepha abagunyaza ukuthi babe sezweni okusho ukuthi mase kunjalo basuke ke bese bevalelwa ngo-section 49 okuthi bangama-illegal immigrants bese bevalelwa isikhathi eside bangakhushwa njengabala ekhaya abakhushwa ngo-bail. Kodwa baningi ngempela baseZimbabwe baboshiwe. Sikunanzelelayo kakhulukazi ukuthi izibalo zisakhuphuka kanti futhi lo mkhuhlane sicabanga ukuthi usungenile vele phakathi ezindaweni la kuhlala abantu njengoba besizwile emavikini ambalwa adlula ukuthi esitshwedla ngase-Alexander bekutholakele ukuthi kunabantu kunomuntu obegula lapho nabanye asebelandelela kanti sathola futhi ukuthi eThekwini endaweni yasekwaMashu nasemlazi futhi abantu sebetholakale benawo lo mkhuhlane. Esikubonayo kakhulukazi ukuthi kulapho kuzoba nenkinga khona ngoba lezi ndawo lezi zinabantu abaningi kakhulu okusho ukuthi lokho esikubiza nge-social distance ukuthi abantu baqhelelane akukho lula kanti ke futhi ngesizathu ngesigaba sokuthi abantu kabanayo indlela ukuthi bahlale ezindlini kufuneka baphume phandle bayodinga ukudla sibona ukuthi abantu umkhuhlane lo usungathatha usungathatha isigaba esiphakeme esokuqala ukuhlasela kakhulu sibona abantu abaningi begula njalo beshona ngoba abantu bakithi ikakhulukazi emalokishini ngabanayo indlela eluleyo ukuzivikela kanti basazophoqa ukuthi baphume bayofuna ukudla okunjengokuthi masisabheka isimo njengamanje siyabona ukuthi kuleli viki sesiqala ukungena ngalo ngoba sesiphakathi kwenyanga abantu kuthe ilizwe malivalwa bekuye kuphelele kwenyanga ukuthi baye bathola iholo ngoba kuyimadlana okuthile nalo kade bekubekile bekusasekhona kodwa kusukisela lapha sesiqala ukuthola namana abantu abaningi kakhulu abafuna ukudla ukusizwa bathola ukudla abantu beZimbabwe njengoba usabuza baye bahamba ngomgqibelo kwaba nomhlambi wabantu lapha eUvela kade beyothoka efuna ukudla ngoba betshela ukuthi iembassy iphisana ngokudla kanti lo message bingelona iqiniso namhlanje sibona base Alex njalo nabo bebaningi bephumile besithi bayofuna ukudla kodwa bangakutholi okukhomba lokho ukuthi isigaba sesingena kuso sizothanda ukuthi sibe cayi kakhulu
umnumzana Vusumuzi Sibanda umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe eAfrica ezihlala eSouth Africa eAfrica Diaspora Forum ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Uhulumende uthi useqalisile ukwabela abaswelayo imali yokuthi bethole ukudla lokunye ngesikhathi iningi lilandela iziqondiso zakhe ezokuthi lihlale endlini ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Uhulumende wayethe abamabhizimusi amancinyane labo bazathola imali kodwa umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezithiyeneyo eyobulawayo Vendors and Traders Association uthi abangayitholi limali. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Ndiweni ngalolu daba kanye lendlela abasebenza ngayo ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe.
Imali uhulumende ayithembise abantu ayikafiki esithi ezikhwameni zabo kuma wallet abo khona ngasebenzisa ama mobile money transfers ayikafiki kho akukho seyitholele nje manje ngikhuluma kunje bekhulunywe ukuthi khona yaqala ukuthi ifike bebethe ngombiko sobona bakuphenda bebethe izolo kodwa ke akula oseyitholile njengoba nje ngikhuluma lokuthi imalini ngazange sicaciselwe kakuhle ukuthi imalini imali ezabuya sibuzile ke uhulumende ke sisebenzisa amalunga akhe amanye esixhumana la ukuthi basitshele ukuthi imalini bebethe bona abakatholi inani lokuthi imali engakanani bazasitshela bangakuthola lokho sikwenzileyo yethu naye ukuthi sihambisile amabizo esilawo amalunga esebenza lawo esithi ngesilungu i-database sahambisa ke la manamba abasebenzisayo ukuthi nxa imali ezithunyelwa ingene emafoni nabo sinakanela ukuthi engxenye kuzadi njengomalanga sephela nje kunje abantu kulobu nzima ezindlini ngabe uhulumende uyagijima athi abantu basizakale bathole imali lale.
Kusebenzeka njani kulezi nsuku ngesikhathi se-coronavirus le-lockdown? Liwota njani impahla njalo lizivikela njani? Liyathola yini inzuzo?
Kulokunzima kakhulu kathesi kunzima ukuwota ngoba imkambo lapho abantu esisebenza laba abathenga khona into zokuthengisa ivaliwe. So abantu abaningi vele nje ngikhuluma nje ngabasebenzi kulokunzima kakhulu ezindlini imali seziphelile nje kusazi ukuthi abantu abasebenzayo vele kabala lokho abantu esithi ngesikhiwa ngama-savings ukuthi imali bayibeka abasebenzi bathenge ukudla nxa sokuthi kwavala nje kanje kunje nje hhayi kulokunzima sibili akula nzuzo ekhona izinto zimile abantu abaningi bazehluleka ukuthi baqale amabhizinisi abo kutsha baye phambili nxa sokuthi kwaphakanyiswa ukuvala nci ilizwe lokho esithi i-lifting of i-lockdown. Bayakwazi kodwa-ke abantu ukuthi-ke kulo mkhuhlane okhona nalo usuqede umhlaba wonke nje jikelele. So kungathi uhulumende ngabe uyagijima kakhulu ayenze lokho kuthiwa yikukhangela abantu i-testing kakhulu kakhulu abantu abahlangana khona ezitolo emzileni yokuthenga ukudla. Yikho kugcwele khona kakhulu abantu ukuthengisa ukuthi ingxenye ingxenye ngathi abantu abakhangele khonaphana bahlolisise khonaphana abantu abaneningananzelela umphuthelelo ukhona njalo futhi uyingozi mbona ngani abantu abaningi ngani bakhohliwe kumbe benza ngaboma usuzibekwazi kodwa ngani bakhohliwe abantu sibile ukuthi kuzoba le ngozi umuntu uyambuza akutshele ukuthi hayi mina vele lokhu akuze kungibulale ukuthi nxa abantu bephela kanje emhlabeni onke jikelele abanye besikhonana nasuze kubabulale bona babe sibathembeni so ngicabanga ngenxa yemfundiso engabakhona eningi futhi njalo abantu ayinxa bazaqala ukuthi bathathe lo mkhuhlane ukuthi umkhuhlane oyingozi kakhulu empilweni zabantu
ngabe uhulumende uyavumela inhlanganiso ezincedisa uzulu isivu society ama-NGOs ukuthi ancedise ukufolisa abantu emalayini nezimpuphu lapho ezitolo ngoba yikho lapho esibonakala nokuzoba le ngozi enkulu kakhulu abantu bayama nje abalandaba lokuthi kulo mkhuhlane abanye vele abanakile so siyacela ukuthi ngabe uhulumende uyadisebenzana namapolisa ancedisane ukuthi xa abantu belayini le abantu bebefundiswa khonapho kungabi ukuvala ncinci kodwa ke kuvala but kulokufundisa ama-CSOs athi ama-volunteers balungisela amabhibhi abetshengisa ukuthi umuntu yezwa umsebenzi wani le material yokuprotekta uyigqoza ukugqoka ukuthi bafundise abantu
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa impahla ezehlukeneyo eyobulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa uzethula amazwi akhe okunanza ilanga likazibuse kumabona kude kulandela imigoqo yokungaphumi ezindlini kuvikelwa kumemetheka kwegcikane le-coronavirus. Umkhosi wokunanza leli langa wawumele wenzelwe enkundleni ye-Barberfields kobulawayo okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-Zim Live lithi owesifazane obethiwa uyasitshakala edolobheni lakobulawayo yena elegcikwane le-coronavirus uselandule limbiko esithi kazange ake asuke emzini wakhe. Lumama ungaqanjwanga igama kodwa othiwa ngu-case number 15 uthe imbiko eyethulwe liphephandaba le-Chronicle izolo isimfake engozini yokuphoqana labaqhashi bakhe ngoba esebenza kwezempilakahle. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Ngiyalibingelela abasakazi abahle kanye labalaleli abahle kubasakazi sibonga umsebenzi omuhle eliwenzayo. Ngithanda ukuthi mina ngithi ukuthi siyabonga ngesinqumo esethulwe nguhulumende esokuthi abantu bahlale ezindlini kodwa okudanisayo yikuthi kule ndawo engikuyo mina ngisesigabeni sika-Ward 6 seGwanda North yikho abantu kabalandeli esikunanzelelayo lokho engikunanzelela imota lokho ezigcwalisa abantu ngobunengi ziyacatshela la amapolisa lapho befike emapolisa nabantu kuzwakala bayehliswa baqume ngenyawo bayethathelwa phambi kwalapho kulamapolisa khona. Okwesibili abantu bayafonelana ukuthi bazisane ngama business center lapho kusiza amasosha bavale kwaleso sikhathi esendlula angavela dlule baphinde bavule njalo njalo kazilandelwa izikhathi zoneze zigunywe nguhulumende ukuthi abantu bavule ngazo bavale ngazo bayavala kwesinye isikhathi ama bagladu kodwa iminyango ivuliwe kumbe abanye bayivula bathengise emuva. Okunye ngunanzelelayo lokho abantu bedlala imidlalo yamabhora lamanye amathimu njalo kulokudlalwa kwamakhasi enginanzelela ukuthi babe amakhasi njobe banjwa ngabantu abaningi. Okunye nginanzelela ukuthi kuyadingeka ukuthi alubana vele sekusiba lokuvakatshela kwamapholisa kumbe amasosha kokuphela izindawo zonke lokuthi okunye okungihluphayo ukungancediswa kwabantu njengoba abantu kuthe bahlala ezindlini uhulumende abantu lanxa bekhala ngokudla
Salmonani, Sarasven, Banadeli, Navasaras Vetu, La Parosity, Seven, being a delay, or just in around Zanka Transport. Siawuza, Kuna, Kulumani, Ma, a Tempisa, Avantu, Uti, Uva, Sama, Namasin, to the world, Basin, what is a water. As it could have, would say Tempiso, as it changes to this space, they are over. Oh, Hamba, Hamba, Women's Moguti, Manga would change, so I said Tempiso, nothing. Kubanzima kakhulu ukuthi kutholakala abantu ukuthi abahleli ezindlini ngoba abanayo imali yokuthi bethenge ukudla, abanakho ukudla ezindlini. So kuba nzima ukuthi ungahlala endlini ungenayo imali yokuthi ethenge ukudla ngoba ungenakho ukudla. Yikho kudala ukuthi kuphilise ungathi mhlawumbe abantu ngabawuthobele umthetho kahulumeni bebonakala sebehamba ezitradini kumbe sebehamba besiya ezitori bezama ukuyafuna khonokho ukuthi kungabaphilisa. Ngoba ngeke phela uhlale nje endlini ujoyina kuthi uhlale endlini kodwa ekubeni ungenakho ukudla ungenayo imali yokuthi uthenge ukudla. So uhulumeni mayethembisa akathembisi the terms of Facebook ngoba manje siyabe zinabalali bakithi bayakhuluma ukuthi kuyathenjiswa kodwa kungenziwa kuthenjiswa kodwa kungenziwa. Phela akudingeki ukuthi uhulumeni njengomphathi wezwe lonke ekhiphe igama lokuhlukana nabantu nje ukuthi hayi ngizokwenza ukuthi esenze ukuthi abantu bengabi mhlawumbe bekhuluma kakhulu akusizi lokhana kwethu ngoba vele siyazi ukuthi izwe lakithi izwe lendlala kusebusika kusehlobo kusemini ntambama kuvele kuhleli kuyindlala abantu bakithi baphila kuzithengisela baphila kuyawoda lokhu nalokhuyana. So manje konke lokhu ngoba kuvaliwe uhulumeni akathatha isinyathelo esimasinyane ukwenzela ukuthi abantu bekwazi ukuphila ngoba kunzima ezweni lakithi. Siyakwazi noma singekho khona kumbe noma bengekho khona kuvela kukaze kwabantu nakuzima laphayakha uhulumeni kathembisa izithembiso azifeze basakazi bakithi ngoba lokho vele angeke kwenzeka ukuthi abantu behlale ezindlini bengenakho ukudla. Lokho nawe uyakwazi ukuthi kwayena angeke ahlale endlini uhulumeni enganakho kuzomkhosa ukuthi aphuma hambe odinga ukudla abonakale semgwaqini or ayibonakale ukuphi esedinga ukudla ukuze kube right ekhaya. So nasebantwini kuyefana impilo iyinto eyodwa akucatshangelwa abantu ukuze bengafi ngendlala futhi ngapha kuthiwa sibavimbele ukuthi ikhona ningababulali akusizi bheke ukuthi mhlawumbe sibale ikholona phandle ngathi indlala indlini akhona ibhokile futhi akusizi yokhe abazali bakithi. Uhulumeni acabangele abantu bakhe abaphetheyo ukuthi isimo sibi kusemakhaya kusemadolobheni isimo osibi kakhulu akekho umuntu angakuboniwe akukho zulu akukho kudla konke kuwomile. Uhulumeni kathembisa the terms ezifize ukuze nenani labantu babahamba emgwaqeni noma bahamba besiya ezitolo besiyakuthi liyehle ngale kwalokhu inani ele lehle eqhubele khuphuka ngoba phela siyezwa nani bakhala ngaphana ngaphana ngapha ngenxa yendlala. So sizohlala kanjani ezindlini? Uhulumeni akathathe isinyathelo esiphuthumayo ukuze abantu bekwazi ukulawuleka ngoba engikholwayo ukuthi ma ngabe ukuthi uhulumeni uyathembisa aqede feze lese terms kuzokwenza ukuthi abantu behlale ezindlini kanti bazobe befuna emgwaqweni ukudla benakho ngoba uma kuthiwa ukudla kuyaholelwa abantu kumbe nemali le ethengiswe isiphiwe abantu sebekwazi ukuthenga ukudla bahlale ezindlini emakhaya noma emakhaya kuzoba lula kakhulu mhlawumbe belawuleke. Kodwa ma kungenjalo angeke kube lula kuzoqhutshekwa kuthiwa mhlawumbe abantu abathobela umthetho kudingeza ukutshaya abantu futhi kusenzwa njani. Kodwa isimo besibona ukuthi manje siyamcela uhulumeni wakithi siyamcela siyamncusa ukuthi akanakekele abantu bakhe abaphetheyo kumbe akanakekele thina abantu bakhe asiphetheyo ukwenzela ukuthi nathi siphephe ekubulaweni yindlala siphephe futhi ekubulaweni yikholona leyo. Kodwa kungenjalo kuzoba nzima kakhulu uhulumeni ngathatha izinyathelo eziqinileyo ephilise abantu kumbe encedise abantu kuzoba lula ngaleyo leyo. Ngiyabonga kakhulu basakazi bakithi.
Mina ngu-Revolution ngiseBotswana. Hhayi bo umkhuhlane lowo kunjenje sivalelwe ezindlini kubuhlungu lokho ukuphila kanje sengakwazi ukuthi uNkulunkulu uzaphupha nini.
lawo ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku WhatsApp ngenombolo ezithi +12024650318. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ingcwethi zempila kahle zakwele Melika zibikwa zicubungula imbiko ethi igcikwane le-coronavirus lingaba laphekwa elaboratory yakwele China. Igcikwane leli libikwa laqhamuka emkambo wedolobho le-Wuhan kwele China lapho okuthengiswa izinanakazana ezifana labomalulwane, inyoka, inkaka lezinye ezidliwa ngabanye abahlala e-China. Kodwa ingcwethi zeMelika zithi kukhona ukuthaya amanzi ngoba uhulumende wakwele China waqala walandula imbiko yokuthi igcikwane leli liyingozi njalo lingasabalala umhlaba wonke. Kubikwa kulo dokotela ohlaba umkhosi ngegcikwane leli kodwa wafa ngendlela eyachiya abaningi besithi mhlawumbe ubulewe ngokuveza iqiniso. Lokhu kwenzakala umongameli Donald Trump esememezele ukuthi ilizwe leMelika selizaqala ukuvulwa ngamahlandla achiyeneyo. UTrump uthi kuzavulwa izitolo zokudla kuqala kodwa amabhawa azayala elokhu evaliwe. Kodwa bakhona abasola inyathelo likaTrump besithi lingafaka abantu engozini ngoba lokhu kulenani eliphezulu kakhulu elibulawa ligcikwane le-coronavirus. Leyo ke ingoma ka Peter Tinet. Koma masebe sigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje Lomunye usothalakale legcikwane lecoronavirus eHarare sokwenza babe ngamachumi amabili lane elizweni abalegcikwane leli umholi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya ukhuthaza uZulu ukuthi kumele alimuke igcikwane lecoronavirus ngoba liyingozi inani lababulewe ligcikwane lecoronavirus lokhu liqansa kwele South Africa silugciba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande ngisithi libe lempela sonto elithukela